Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaye livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF.
Sakubona kudala 2-3 years ago ukuthi ibandla le-MDCT lidlelana le-ZANU.
Kodwa owayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilokuhlakanipha.
Angila nje ngisho inhloni, angila kuzisola, ngithabe kakhulu, ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami, nxa ngifaka imbono yami, izancedisa ukuthi sakhe isizwe.
Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweBhukurawundi.
Patriotic view isitshela ukuthi singabujela umnanga kodwa ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-patriotic view isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBinga abantu beloko behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF ngoba bekuvele kulobufakazi balokhu. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi yena labanye bakhe abalokhwe besebandleni leli abasoze baye kubandla le-ZANU-PF. UMonzora wethesa icala amalunga ebandla lakhe aseqeqebukile umlando wokufumbathiswa libandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalila Mafasimanda utshele iStudio 7 ukuthi bavele bakubona ukuthi leli bandla lilobudlelwano le-ZANU-PF ngesikhathi baze basiwe emthethwandaba lapho abathathelwa impahla yonke ebalisa izakhiwo lezimota zaphiwa umnumzana Douglas Monzora lebandla lakhe.
Khonaphana abaqala khona ukuye entolongweni enkantolo besiya kuthi ibandla le-MDC alliance ngelabo. Sebesakubona sibili ukuthi hhayi abakhulumi nge-constitutionalism, bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi ZANU ibuse laphakade. Namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we-MDCT alliance ubaba Witness Dube sihlamuka esiya ku-ZANU-PF. Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi yizinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane bayabe lokhu begabha ihlambuka isiya ku-ZANU-PF. Iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama-MP angithele e-MDCT sejoyine i-ZANU sathi sikubonile. Namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba Witness Dube laye sihlambukile sisiya uZANU. Lokho kukhombisa ukuthi mahlalezulu ngitsho lo mongameli wayo i-MDCT ubaba uDouglas Monzora labanye abe-National Executive and Standing Committee labanye abazimeleyo singathi ngama-ordinary members bonke bazahlamuka bonke bayeguqama bayekhotha amakhe e-ZANU-PF. UMonzora sakubona kudala ukuthi izenzo zakhe ziyazikhombisa ukuthi uyadiliza ama-opposition ngoba ngavelisi nembali yakhe lapho vela khona ukachikwa chiwe namhlanje uma isikhulumi sakhe sesihlumukile saya ku Sanfief ukukhombisa mhlophe ukuthi iluhlelo le NDCT ngisikhoba nje i-transition yokuthi kancane kancane kuphela komnyaka sizabona iningi sikukhona ngale ngitshela ubaba naye ubaba uMonzora upresident sizambona naye sesihlumukile sephiwe isikhundla kuZANU-PF yiko-ke abantu abahlale bezimisele ukuthi izanu iyafaka abanye abantu abade yi-infrustration kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi iyabelwe bangaphakathi sesibabonile bakhona abanye ekutipusikatesi kodwa hhayi siyabaqaba ngenxa yokuthi ukubona kanye ikubona kabili yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama-structure enu sifuna ama-structure enu ibe befuna khona ukuthi bangene njengempehlane baqalise ukudiliza imigoqo bengaphakathi hhayi ukubona kanje ikubona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivula indlebe lengqondo ngoba konke lokhu bayakuzama ngitsho namanje kusisisisi siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu besisisisi bona bezinhloli zikamonzora lezanupiyef hhayi kodwa okungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo qiniso ngomhlaka 23 August lizaphumakale ngoba vele singabanqobi siyabona
Alathi siyabonga ngulumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lomnumzana Witness Dube yena othi kuningi okwabangela ukuthi aye kubandla le-ZANU-PF uthi wabona ukuthi leli bandla seliguqukile alisela budlwangudlwangu njalo lilenhlelo ezinhle ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu
nxa ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungaphi ukwenzela ukuthi kwani sokusinqoba kodwa ekuhloleni kwami iZANU-PF ngisizofika namuhla ngikubonile esobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity iZANU-PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi opposition isebenza njani engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyayenzakala abantu babo sebengama security ama minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani sebesenzani so iZANU-PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke aweze politiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe linga ngapi njalo kumele liye ngapi okunjengokuthi yilo lo dibandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isihambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sizange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiye lugcoba i rallyini ye CCC ingabulawa ngakafiki lokufika owe CCC ngeke ayelugcoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlambu zonke lezane sasizwe saba kuzani izani siyazilahla ama bachelor wana yalahla i-opposition yadobha yikho esikwenza akusela ukuthiwa yi-tolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe ngiphuma kuzanu ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo owesithathu izanu nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile isifuna ukuthi ibe libandlela lethu inguquko njalo inkululeko njalo elikwazi ukuthi kulule kutshona emuntwini kutsho khona ukuthi isifuna ngempela ngempela and kuyabonakala impawu zakhona ziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi itshintshe ilizwe libe lilizwe elihle ebantwini balo ekunjengokhonoko esikubona kwabanye abazwe abantu abakulandeka kubo South Africa kubo bani ba and ungakhangela esikhathini esiningi abantu bezimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khonokho abakuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthola ngabe belisebenza ema-industry amakhiwa so ama-industry yebo kumele avulwe uhulumeni usebenza ngakho konke khona ukukutakwenza kodwa uyabona ukuthi kukhona izanu PFS ikuvulile nxa isithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenzele so angila nje ngisho inhloni angila kuzisola ngithabe kakhulu ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni eliyisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumele abantu omansipala basebenze sebeqalisa ukuthi asikwanisi ukusebenza i-government ngwezano nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years ziyephela bakubonile abantu khonoko kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele abe la mavota abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezimuli zabo.
Alo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT esekuzana uPF okwamanje ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje imikhankaso yokhetho isikuzinga eliphezulu kumabandla wonke. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubekele phambili izolo ekhankasela ukhetho oluzayo. Ubese sigabeni sesibomvu emzingwane esabelweni seMathebeleland kulandela imhlangano ayenze loZulu ebulilima ngolwesihlanu. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ubekhonale wasethulela udaba olulandelayo.
Uchamisa utshele abalandeli bebandla leli ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla leTriple C lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi eMzingwane, we want change khonapho eMzingwane. We want to support iTriple C. Umazi ukuthi iTriple C is the part of the future, is the next government in this country. Across the country ilizwe lonke wagcwalisa ukuthi hayi ujaya wagcwalisa ilizwe lonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabeleni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uNkulumende wakhe uzanika izabelo amandla. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU PF ikhuluma amanga uma isithi uNkulumende weTriple C uzabisela umhlabathi wabamhlophe. UChamisa utshele ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bavela e-outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-title. Umfana uzakunika umhlabathi wena. You say when you are on the land you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandla leZANU PF lalo liphatheka kumkhankaso okhetho oluzayo. Ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni amalunga edala lePolitbureau elebandla leZANU aphume ijume ngeza ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakhampena mina ngilapha eNkulumane noProfessor Mthuli. Into ezicade engayo yokuthi inkunzi iyaziwa ngamatholayo. Sesiwabonile amatholi kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi yeyi yabona into asezenzile siyabukeka siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla leZaphu liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibangalizwe Nkomo umkhokeli weZaphu uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho bakhetha ibandla abangalisupporta sesibonile ukuthi abapolisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo ngazo kubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe nxa izano isikupanic mode iyaqala ukwenza izinto zodlame isindebele sithi ongapheli ukuyahlola
amapolisa ekhezalile ukuthela isitudio 7 ukuthi avimbelele umhlangano weZapu izolo imela isitudio 7 amachallenge South Province igama lamu Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise inkampani elungisa imigwaqo eBitumen World ukuthi iyelungisisa umgwaqo ovela koBulawayo siya eFolosi. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uAkim Sibanda oweTsholotsho ubotshiwe ngemva kokutshaya umgade ngentambo yegetsi waze wambulala. USibanda ubesethe samkake icala lokuthandana lomzukulu wakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngilela abantu Studio 7 linjani ukuphila ofuze sifocus ngakho thina njengamaZimbabwe ilizwe leli liphakathi kwengxaki abantu bezampf bayibulele iZimbabwe ukuze sikunanzelele khonoko for 40 something years and uzathola ukuthi kwakhona kufile yonke into kwafa yonke into ifile phezu kwalokho babulala abantu abathize babulala for abangala macala baye babothiwe kathi so jobs khala basemajeke xa siyavota futhi ukunanzelele khonoko ukufaka ngodini yakuthi khona abantu basifile ojobscar basemajele thina sisebenze eZimbabwe lapha siyahlupheka sikholiswa amabond ibond ifaka lo umuntu okholisa amathings akugaka ukuthenga lutho nawufika emashop nje awuthenga nisa ungeke uthenge yona even inkukhu awuyithenge ebond kodwa imali eholwayo and uzabona ukuthi kusiyaphela nje ama-elections lawo lana ma-civil 70 liza kubona ukuthi ngiyabuyela back to imali leyo engathenga amathings yeneyo yathenga yona inkukhu yafuna ukuthola ukuthi usebenza but inkukhu awungeke ukwazi ukuyithenga so kulokunzima ukuthize ufuza abantu bekunazelele khonokho zelele sibili mhlaka 23 August wonke umuntu akufaka enqondweni lakhe ukuthi kulo sikhalo sejele kule lizwe selifile kulabo behlulekile izani ehluleke izama ama gold coins yazamani yazamani konke lokhu yinzame esiphele emoyeni nje yokuzinceda yokuzinothisa mbalo wabona igold coin elupani kumbe etsholosho kumbe even khona ku plant akula gold coin okwabonakala ngeHarare kuphela kwabantu bolabo izikhulu ebasuthaka kuphela so ufuze ukuthi likunazele khona kubantu bezimbabwe kubone faka icela nokunye lokho izinto ongalancedo sifokusene kuzivangula meva sikhedeni ngalokhu lolu hlupho olukhona siye sikhiphela abantu baphume sifakele umfana nangu khona sikhedeni ngohlupho lolu olukhona lwezana izana isihlupho abantu siyabonga ukukhuluma ngosibani
sanibonani basakaza ngabalaleli bakaSibiyo Sebenzi mina bengicela ukugqugquzela amabandla nje aphilisayo abochamisa umqondisi moyo esibangelizwe ngoba ukuthi ibhora likumnangakwa umuntu obuza amabo umnangakwa ngayo yonke sina nje ngabe singabambana seyimbumba sithase yena iChinese sale sithathi bora uyifake uyichinese sibone ukuthi yena iza ikhuba njani lokwena lo umnyango okunye lokhu sasethi kubona ngoba uyawubona lo mthetho osayinisiweyo lo mthetho lousalele ubhalelwe wona ama-opposition and azabulawa vele yinjele abakhuzanga umuntu ephikiselele ilizwe uthi ephikise mina ngapho hawu umuntu abangayiile so ibhora asilaziyeni nje kuphele ukuthi isezandleni zikamnangaba so akamakwe kuphuzela abalandeli ukuthi bamvotele uchamisa khiphe lo mbuso wezanu ukuthi uhlukumeze phophosi yes
akhangela futhi ngani ngiyabonisa abasakazi beStudio 7 ukuma phambili kwenu ngicanga kubingelela bonke abasakazi beStudio 7 ngiyathaba kakhulu uhlelo lwenu liyangancedisa lapha lalapha ikakhulu ngiyangikhuma kakhulu ngegeneration encane ngakhuluma izolo lapha kathi igeneration encane especially yini mathebelenda angikwazi vele ukuthi abakasikolo abantu abasencina bafunda kodwa babefundile abanye baphuma ngibona ngani abafunda waka 1980 baphuma balokuze phandle ngale njengoba la iSouth Africa isingani iye ngane yabafana ama-condition especially mathebelenje engane yabafana ama-condition ama-Zimbabweans baxotshwa asisakwazi khona singenza njani even though ama-political parties ekhampena here and there it's not powerful besinge labanye abakhampena abezaphu kube labanye abakhampena abe-CCC abezalo TF those people but ngani abalaleli abantwana abalaleli yonke imessage yangkhona bathi bona abantu baba they're just using them sicela ke kubasakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7 incethe lapho ukuthola abantwana ngokuthwani baphiwa liphi icebo siyabonga especially khona le emashonaland emiglans emathewen south emathewen north baphiwa liphi icebo ukuthi babone ukuthi khona kuyini okusayo siyabonga
yeStudio 7 basakazi bethu abahle kunye nabalaleli niyaphila kodwa ya besicela ke lisibuzele lapho kubaba uGawula ukuthi ngoba nithi abantu beTriple C bajana bona bodwa so lowo ke okunye ocochidiza umhlangano weTriple C edukula phezulu energy poll ngwayiphi bandla ngwayiphi angithi yena uthi abantu beTriple C bajana bodwa yena lowo odukule phezulu ngwayiphi bandla and mina ngithi umthetho okubudlala indima ababoshwe aboshwe lo muntu ngobugangile akahloniphi udelela isizwe ukuthi kuyaboshwa sizwile indaba ezimnandi lapha nabathi Triple C ngathi hamba phambili bangalithona ikhulu malithona ikhuba lapha izani iphume nemkhuba yayo lemibi lesikhathele ngayo ayiphume phathe ingcindezi ayiphume ayiphuma ayiphuma siyibambeni maqhawe siyibambeni siyibambeni ngemkhuleko phuma uhlazo skipheni uhlazo
hey ngibingelele emkhuzeni ngabe lichona njani basakazi hayi yezwa uWitness Dube sebalekile la wagigiba wazithela kuzwano PF kodwa savela sabona nje into yabo labo Monzora ukuthi bakhuza zilele ayikho into yabo leyana yavela sayibona nje ukuthi laphana ayikho into ekhona chithe lamanzi ayikho lenkukhu le nangu Witness Dube utebe khuluma into efunwa libandla ebengazikhulume yena manje siyamuzwa sekhuluma kuzano PF kambe lokho okukhulumayo sokuphuma enhlizweni yakho yini kumbe lakho futhi lakho sokukhuluma into oyitshelwe ukuthi uyikhulume hayi hambe kapula Witness Dube lawe khona ngale ngoba empeleni uma ube ungumuntu othanda inguquko amboni ukuthi ungagijima ezithela khona lapho sozithele khona kodwa ke hayi kungasenani hamba lawe kapula khona ngale mhlawumbe lawe sizakubona sulesiso esikhulu ngoba empeleni hayi kwethu sile lokukuzwa mpela singuwoso ukukhuluma kanje hayi abantu ungabathembishe
Studio 7 lishona njani badala lishona njani hayi thina siyatshona ungena ehlelweni into emangalisayo kupresident weZimbabwe nxa ekhuluma esithi yena afuni kube lodlame eZimbabwe nxa after mavotes yena kunguye oqalisa i-violence ngabalandeli bakhe angazi ukuthi ukhuza bani umuntu oqase ngoba eZimbabwe kulokuthula abaqalisa umsindo yiza no PF enza umsindo udlame elizweni lapho bese sitshela into engayisiyo ezama ukukhukhumeza ngokuthi yena izana yenza kahle izana kayiyenzi kahle yiyelo dlame yebulala abantu yebopha abantu yenza konke ongafunwa ngabantu la ulo Witness Dube ka osuka kuMonzora hayi sesiswele kokwenza ulamanga izana no PF ayila ntuthuko ngithi vine encane xa vele ususele kokwenza yena kayengena kuzani yakhe le alandele ukuthi akhethi kuyayingena angatshona ekhuluma amanga amanga aswafune thina uthi utshela abana amanga umntwana yena sehlulelwe sesele lapha njengaya khona kuphela kazihlalelwe ezane kwizane yakhe khona ngala ubuyele ekudlala ezane izane ayilayo into enhle ngitsho la kulazivuse kuzane abantu bayahlupheka kuzane babopha abantu bangamasitela bayinto yonke nje balibulele ilizwe lezibabhe ngenxa yayo ezane kuphela so yena kahambe ehlala kuzane yakhe le ayekele usiqambela amanga lapha thina futhi izane i-right kwenza. Ngiyabonga ukukhuluma ngomusibanda ngkole obuzwa.
Studio 7 siyazibingelela abasakazi bonke labalaleli. Inhlekiso yelendododa wabantu baliduke. Elebi ku-MTC esibaleke kabo kuzando. Isifika nje sikhuluma izitori eziningi eziningi kakhulu. Uma sesithi izalo iyazihlula, isizama ukuthi ilungise izinto ngendlela e-right. Ayikho le nto. Uduke engathi efuna nje ukuzicelela isihlalo kuzalo ebesekhuluma into ezingekhoyo. Ngiyamuzwa mina kuyo okhuluma khona. Uzama ukungena odinga amangena njani indlela zokungena kuzalo. Okubwenza khona ukuthi ahlekahle thi ukuthi ipolitiki yona kahlehle. Hayi, akalikho iqiniso. Alikho iqiniso kule nto le. Ashwathule. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abesigaba seMathebelele ndibakhala ngokuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweGugurawundi. Ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho lo awucaci kakuhle okuzabangela ukuthi uhulumende awusebenzise ngendlela ayabe eyifuna njengomthetho owenqabela abantu ukuthi babuthane. Sixoxele sakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Malumba Chris Gande, siyabonga kakhulu. Ya, kulobunzima osobukhona elizwe leZimbabwe. That's why elisizwa thina abantu beMathebelele lokho sikhalo. This country is a country of class. We are demanding for a classless society. The Patriotic Bill esayinwe ngumnangagwa abayibiza besithi Criminal Law Codification Reform Amendment Bill, which was signed ukuthi ube ngumthetho ngumnangagwa. Thina ezabantu beMathebelele se blow to us. Yikuganga kuhulumeni. The Patriotic Bill asiyiboni irelevant ngoba kulama outstanding issue afana nalokuthi kulabantu ababulawayo ngeGugurawundi ababulawa ngumnangagwa lomgabelo Sydney Sekaramaya le army which was not part of the conventional army, E50 Brigade. So nxa udubo lolu lungakasolve kusayinwa njani iPatriotic Bill? Because iPatriotic Bill isitshela ukuthi singamtshela umnangagwa ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakithi. iPatriotic Bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBhinga abantu beloco behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility, to access anything for public consumption. So kulicala yini ukumtshela ukuthi abantu beBhinga bayadubeka lanxa bengiyibo abapheka ogezi, lanxa beyibo abapheka inhlanzi zonke ezidliwayo elizwe, lanxa kuyibo abanikazi betourism, lanxa kuyibo abanikazi bewildlife, but they are abantu, they are wailing in poverty. So iPatriotic Bill ithi yona singamtsheli khonoko umnanga, singamtshela khonoko uyasibopha ama 20 years in prison. But in a nutshell, thina njengabantu besithongeni abesivendeni amakhalanga wonke emathebeleni about 13 tribes sithi hayi kayengezelela amatshi, asoze siyekele ukumtshela ukuganga kwakhe ngoba inotho ngeyethu le abayithathayo, amabhoda ngawethu, ugetsi ngowethu, i-national park ngeyethu, iGugurawundi nguye owayenzayo. Asoze siyekele ukumtshela ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakhe. So kayenze iPatriotic Bill at the same time iyo engezela ama-prison cells. Ngiyabonga.
Manje ngokubona kwenu akula yini ezinye indlela elingakhalaza ngazo ezifana lokuthi kukhulu nywe laba mela izigaba edale lephalamende?
Siyabonga baba Chris Khan. Indlela i-option esikhona kuphela kathi esingiyoko ngoba siyakwazi ukuthi ama opposition party who are representing people e parliament, this parliament ezaphela kathi kabala the political power, kabala political will that over anjengalawa. Ngisakhumbula ngo-December babolekwa ama 40,000 across the political divide ukuthi vele ama bills lawa aphaswa bekhona. Instead they were supposed to educate people on how they rise up against the draconian laws, but they partake and ama bills lawa apass. Kwa pass ama bills ama name, wona they've been enabling. O Douglas Mons, ave triple C, they've been enabling. But in the latina esila yo upela, the option enkulu. Kufunakali political action. We need to demonstrate. Si uya alumteto do, I United Nations, la manye ama political board, but ave wazu uti no. Ama draconian laws are not entertained in any democratic side. Loko kabo MP and the like is a wastage of time because they don't know what they are representing. Baributi ba representan abantu abawal. That's why libona siloko sikalu kuti amanye ama political parties now. They no longer have the zeal to liberate people, but actually to fulfill politics of personal aggrandizement against the will of the people. Agulda nkabanga iti better over the issue. Ama MPs akona wonka sile. Bakhangelela ukudinga izimali kuphela. That's why libona kula ma-double candidates akubo triple C. Yikudinga nje izimali nomsebenzi, not ukuthi becaphisa abantu. These are the things ezenza ukuthi abantu becaphe, but bona they are not cognizant of that. So only way you have i-political action in form of a demonstration, ama-demonstrations angapheli, i-uprise, that's the only way to go.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi seBhinga njalo usaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF. Kodwa wayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF yinhlelo zaleli bandla ezilohlonzi. Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe unqabela ukukhuluma ngodaba lwe-Gugurahundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa Fast 7 ntambama.